Njengebandla le MDC okwamanje sibhizi ngemhlangano esiyenza ezindlini zabantu sinanzelela ukuthi kukhetho oludlulileyo asebanga lempumelo enhle okutshengise ukuthi imlayezo yethu esikumeleyo esikufisa ngabantu bezimbabwe lesikhangelele ukuthi lezwe leli libe yikho khona bekuyizinto ebesingazange senelise ukuxhumanisana labantu abavotayo ngokupheleleyo ngakho sikhatshana kakhulu lamakamera sikhatshana kakhulu lemisakazo kodwa siyasebenza labantu sixhumana labo sizama ukuzwisisisa ukuthi bangabe bedinga ukuthi sihambe ngaluphi unyawo kodwa imhlangano esiyenzayo emnenge naleyo iyasitshengisela ukuthi ithemba likhona ekuthini ibandla le MDCT lisangamangalisa abantu abanengi ngokhetho oluzayo ikakhulu nxa sikhangela kuma council la kuma member of parliament sesingathola sibili izihlalo thize ezinengi kakhulu ukwedlula lokho abanengi abangakucabangela kukhona lokho nje silungiselela njalo ukuthi sibe lomhlangano wethu omkhulu owe ordinary congress sinazelela ukuthi okugcina waba khona ngo 2014 ubaba uMorgan Tsvangirai esaphila nguye owagcina ukwenza umhlangano osemthethweni ibandla lethu likholelwa ukuthi kumele lenze imhlangano esemthethweni ukuze abakhokheli balo bakhethwe ngabantu bethi nxa beqhubekela phambili bephatha inhlelo zebandla belezandla ezihlambulukileyo ngakho yikho esikikho khathesi sesisesigabeni sokuyafika kumaprovinsi nxa amaprovinsi esekhethiwe yiwo alelungelo lokuqoka labo akuzamele bancintise kusikhundla sikapresident ovice president uchairman labo secretary general kusiya ngeconstitution yethu yebandla ukuthi ithini ngakho yikho esesikhona sikhanye lo siqede maduze ubaba wethu umongameli uDouglas Monzora abe sesethula ke ilanga okumele kwenziwe ngalo lo mbuthano omkhulu oyiwo ozagqiba umsebenzi weCongress
lithini njengebandla imali le okumele ibhadalwe njengokukhuluma kwenhlanganiso yeZEC ukuthi abantu bencintise njengoba sisizwa nje ukuthi lidinga enengi ukuze likhankasele lolukhetho.
Emalini le ethulwe izekhi ekuthini yiyo okumele abantu bayibhadale. Hathi sibona nje engathi izekhi idlala amandlwane ngedemokrasi yabantu ngentando yeningazulu ngokuthi imali iyatshengisela ukuthi bafuna ukuvalela abantu abaningi ikakhulu emaphandleni okulabantu abasukuma bethunywa ngabantu bengela ngitsho ikorona ukuze bayekhuluma bezwisisa indaba zabantu kungatsha zikahulumente ze-local government lase-parliament so okuyinto kwakhona nxa ukukhangela uyakubona nje ukuthi kabazange bakucabangisise into esizayiluyisa njengebandla asiboni ukuthi into ezaqhubeka kuze kuyofika isikhathi sokhetho ngoba siza kulwisa kabanzi ukuthi bakwenze ukuthi amabandla wonke akwanise ukuthi afake abantu ngembadalo ezichoyo ukuthi ilizwe likhululekile wonke umuntu ulelungelo lokuthi avote lokuthi avotelwe.